yokuthi umnene wethu lo okhona ukuthi kathi sizakhuluma ukuthi ukunyamalala komuntu kwenzakala ngesikhathi sombuso lwano okamgaze kithi ukuthi kwenzakalani kwafana ngokhulumende nalwana nguye ngaleso sikhathi uhulumende kamgaba wayelomlandu ukuthi udingisise njalo ukwayisa ukuthi uzofika ekuqineni ukuthi kathi kungabe kuyini okwenzakalayo ukuthi umuntu wona wanyamalala njani ngikwenzwa kuke kwamele abantu kulandelelwe isethiwe ama-security agents athi aphumele lempendulo eqondileyo ukuthi sibili engashukisa noma ngubani lemuli yakhona ngoba akula muntu nje kithi songapho ngokuhamba nje ukuthi unyamalele lanxa kodwa enyamalele kodwa kumele kube nomzila ozakhombisa ukuthi kodwa kule nto enje yayenzakalayo hhayi kodwa nilosizo nje kithi ukuthi into lezisezipesele emuva emumeni lalana uhulumende kamdala.
Kodwa siyabona ukuthi abanye phela ababusayo okugcoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa babekhona ngesikhathi leso kuthunjwa eRutamana. Kuyini okwenza ukuthi bengaveze egcekeni ukuthi kwahamba kusuke kanje kanje?
Ukuthi ezinye izinto kithi singasibuyela emuva siyananzelela ukuthi abantu babelokuthi abanye babekhona kodwa babe ngobani kulo muntu owayekhona owayengu-UIFS ngaleso sikhathi owayelamandla ukuthi kwenziwe okuqondane nakhona okukuqeka inyamalala kaJamara kodwa ngalesi sikhathi kathesi ukuthi kulo kubuyiselwa emumeno nalowo khona kathesi yes of course uhulumende lomnani ngoba sikhuluma ngendaba yenaleyo ivini ekukurawundi anto abantu belokuyisibe senza umfundo belithiyaakukhulunywa ngakho akuze which is good kati akulandelelwe nakathesi kutholakale ukuthi kathi engabe waya ngaphi uJamara.